ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 Nhlangula 2019 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlangothi ezijeneyo zempilo abagoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo bebethe gwaqa emhlanganweni wokuhlaziya izigaba zomthetho womtshado ezilakho ukuvumela ukuthi abantu bahlalisane kungela mtshado. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhrithani zithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela kwele Ngilandi kwaziphakamisa kakhulu. Kuthi ke umsekeli womkhokheli weMDC uMnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha njengomnumzana Robert Mugabe nxa engaphuthumanga walungisisa udaba lokutshabalala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlangothi ezijineyo zempilo abagoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ezijineyo bathole ithuba lokuxoxisana nomeli wenkulumane edalela eParliamente engowebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana ucacaphulo ngomthetho ngezinye zezigaba ezemthetho womtshado ozavumela ukuthi abantu bahlalisane kungela mitshado njalo babelane impahla xa lapho sebesehlukana. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ingxoxiswano le eqoqwe ngabenhlanganiso yamabandla ezokholo e-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, EFZ, kanye le-Citizen Africa Foundation, ibihlose ukwabelana ulwazi ukuze uzulu azwisise okumunyethwe ngumthetho lo. Ngomthetho omutsha lo, uma sihlalisane usezavunyelwa, lochadileyo uyavunyelwa ukuba abe lomasihlalisane ngokusemthethweni, njalo iningi libona lokho kuzadiliza imitshato eminengi. Iningi likhanye lingavumelani lakho lokhu bethi sekuzadala ukuchitheka kwemizi eminingi, kuthi ke abatsha bathi abasaboni isizathu sokuba batshade bona belakho ukuthi bazenzele umasihlalisane ngokusemthethweni. Umnumzana kucaca phulu omele inkulumane edalele eParliamente ekubandla leMDC uthi kukhona okuhle ngomthetho lo.
Ukuthi zikhona izinto ezinhle kumarriage act ayisavumeli ukuthi abantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwe-18 kuthiwe batshadile libendisi sekulicala izinduna sezivunyelwa kathesi ukuthi labo lazo zitshadise sekuthiwe sekuzavunyelwa ukubana kuthiwa yi-civil partners okutho ukuthi ngumasihlalisana ingozi ebonwe ngabafundisi lapho ukuthi sekuzakuhlupha kuhlukuluze labo abatshadileyo uzathi utshade lo muntu uhlezi layo thole ukuthi usengene kokunye kunoko kuthiwa ngumasihlalisana i-civil partnership isimanga nge-civil partnership kuthiwa ungangena kuma-civil partnership kumbe angu-10 kumbe angu-20 akulandaba kulanami so ngezinye indlela sesivumela abantu abangekho emtshadweni ovumela omama abanengi ukuthi bangene emtshadweni ovumela omama abanengi.
Umfundisi uReverend Milson Ndlovu owenkonzo yeBrethren in Christ Church uthi ubona lokhu sokuphambana leBhayibheli.
Ubona okuyinto lokhu kungaqondanga, kungaqondanga ngendlela yokuthi kuyalimaza ama-marriages akhona kathesi, futhi okuyinto lokhu asiyo marriage vele, ehe, yikho kuthiwa yi-partnership, ukuthi ngaje kuba le-section yakho somewhere else okuya kukhulunywa khona ngama-partnership, lama-principles of partnership, that has nothing to do with i-marriage, angithi. So, i-marriage kumele ihlonitshwe, ihlonitshwe ngabantu bonke abangena kuyo laba ngaphandle bayihloniphe i-institution ye-marriage ingavumeli la ama-partnerships akhona.
Umnumzana Kilton Moyo ongumqondisi we-Citizen Africa Foundation uthi kakuqale kukhulunyiswane lozulu kabanzi ngalumthetho.
ngikhuthaza ngebill leyi entsha epropose ayimbi yona ngokwayo isikole inhle uhlupho nje ngoclose sport ngwesikhala ngaye asikwazi ukuthi uvele ngaphi udingani ngoba ngolwalo uclose ofuna ukulegalize ukuchaya amabhodo at the expense of ama marriages so nxa sikhangele thina sibona ingane kuza sidalela uhlupho oluningi ukudiliza imisi lokudiliza imitshado yabantu esikhala ngakho sidinga ukuthi nje icubungulwe kuhle yazisuswe kuhle kumbe vele kukhitshwe yonke isection engabi khona
umthetho lo omutsha uvumela ukuthi abahlaliseneyo babelane impahla nxa omunye esefuna ukuphuma ekuhlalisaneni kwabo ngalokho osakhulayo uNokuthula Nyathi uthi yena akasaboni indingeko yokuchada nxa elakho ukuthi athole inzuzo zomuntu ochadileyo yena ekumasihlalisani
This new marriage act bill njengomuntu omutsha ngisala ngizuza ukuthi at the end of the day what's the point of getting married nxa ngiyakwanisa ukuthi ngithole ama-benefits okungachada okuchada but ngingachadanga and I protect anyone because she's a promoter ukuthi abantu bebe ngama-gold diggers one promote ukuthi khona abafazi lamadoda abachadileyo bebe labangane outside of marriage so kugcina sokuaffecta immorality yethu as a nation and what we stand for as Zimbabwe
Umnumzana Christopher Munetsi ongumcebisi kunhlala kahle yemuli uthi yena okumxaka ngamandla yokuthi uma sihlalisane ubanjwa ngcono kulo chadileyo
ngithe ngisiza into le kimi iyangixaka kakhulu ngoba ifakwe ngaphansi kwemthetho wokuthathana marriage act but asikho marriage khona ngokwakho ngokobungani ngobungani but okusokungixakayo ukuthi kutreatwa even better than i-marriage angithi so which is going to cause okungahlaliseki phakathi kwama-marriage esesilawo ngoba kuzobulala ama-marriages esilawo
Abakunhlangothi ezijiyeneyo zempilo bathole ithuba lokuxoxisana kanye lengcazelo kuphulu olilunga ledale lephalamende njalo eligqwetha empilweni ngokuguqulwa komthetho wemichado lapho osokufakwe isahluko sokuthi uma sihlalisane abe semthethweni. Abangene umhlangano wanamhlanje bavumelane ukuthi lokhu okukamasihlalisane kukhitshwa kuvele kungabi khona kulumthetho. Uthi abacebisa imuli bakhala ngokuthi masihlalisane uphathwa ngcono kulo chadileyo inengi likhanye lingathakazeleli indaba kamasihlalisane bethi sekuyikuchitheka kwemizi njalo sesilahlekelwa yibuntu bethu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kweleBritane zithi ukubaleka kweleZimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa kakhulu ngoba sezisenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi yokuzinakekela njalo bayavumelwa ukusebenza kukanti ke abaningi sebeyakhile sebeze belemuli khonale. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasipanda usethulela lolu daba.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyiyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBritane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lillian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisingenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside. Izinto zingalungele uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga khona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu ngizendele ngibonge njalo ukuncediswa ngama refugee councils impilo yami isitshintshile njalo sengilabo sengathola izihlobo ezingabomakhelwane abavele emazweni athiyeneyo kunye labakhona lapha belungu
umnumzana Themba Jo Omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBritane umtshayela ihlombe.
Kumele simbonge kakhulu uhulumeni kaTony Blair ngokusa mungela thina amaZimbabwe ukuthi sihlale kuleli. Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle, ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya, ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile muli yami kona bangathatha unkosikazi ngwase-Uganda, sesilabantwana bangu-4 sesihlalele khonapha.
Unkosazana Beauty Ncube usehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBhilitane kumphuculeke kakhulu.
Ngafika kwele Bhilitane ngo-2004 ngacela ukuphephela. Baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamilele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga, ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Kunjenje ngingunesi sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Noma nje kungayisibo bonke abacela ubuphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yiziphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uhle ubone ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwayo ubunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
Nomsa Dube, ekhaya ngibuya eGogwe ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngamayuthi ezanu. Ngabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwele UK. Bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami iya kuphi. Bengizoba nje into or bebezothiwa kwendaba ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli so babone ngathi nampa sebesiza. Sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele-Ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Sengisebenze neziphepheli ama-refugees labantu abadinga ukuphephela kwele-Brithani kweminyaka eyedlula amashumi amabili ngebandla le-Right to Remain lale-Raw Zimbabwe. Kuleli viki sinanza i-Refugee Week. Ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo ke bona labo ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kweleBrithani baphiwa lencwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Sabangena ezikolweni, abanye basebenza njalo abanye bagcina izihlobo nabangane ekhaya eZimbabwe. Kodwa kasibo bonke abenelisa ukuthola lezo ncwadi. Sikhona isilinganiso sabantu esithexaxa abangenelisanga ukuzithola lezo ngwalo, abantu bangafunyona baphindiselwe ekhaya, abanye babo behamba bekhala kabuhlungu ukuthi sebebiselwa emlonyeni wesilwane abasibalekelayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa, umnumzana Tendai Biti, uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunyelwa intambo zombuso ngabebutho njengalokho kwenzakala kumnumzana Robert Mugabe nxa engaphuthumanga walungisisa udaba lokutshabalala komnotho. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Umnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano kwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works, Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa umnumzana Craig Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi indaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave zviri zvongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika.
Nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuva lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo kumele sikhulumisane. Umkhokheli wethu ku-MDC umnumzana Nelson Chamisa kumele abe khona laye kulezi nkulumo.
Achamisa anofanira kuva ari patable, MDC inofanira kuva ari patable, iye masona anofanira kuva ari patable kundiwo mapato mahombe muzimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%. Umnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe alokhu ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi le-Afrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso oncindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni ase-Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do we make democracy think?
UBiti uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe ase-Afrika abafika kusilinganiso sokungamachumi posi ayisikhombisa ekhulwini i-66% bafuna umbuso okhululekileyo i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungameli Nkomo.
Kunjalo nje uNtungameli uphinde waxoxa lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule ukuze atsho umbono wakhe ngamazwi kaBiti ukuthi kungaba lokunye ukugenqulwa kombuso ngabebutho njengalokho kwenzakala kowayengumongameli Robert Mugabe.
bese umanela nje ukuthi ngaye khuluma khona konke umbono wakhe nje akwalela ukuthi umuntu la yomunye lomunye ngamabe uyaphupha nje ezenzela abantu bayayazi into eqondileyo ngobunengi babo abantu bezimbabwe bayakwazi abathatheki nje abathatheki ngezinto ezilula nje umlilo wamaphepho njengawona lo singakhangela singamele ukuthi umumo lo ukuthi kunangakwa udale umumo umahluko omkhulu kuleli lizwe khona ukuthi isibili avule amasango ukuthi kusebenzeke elizweni kube lokukhulumisana okukhona yazi abantu ukuthi bakumele befunde ukukhuluma iqiniso lokuthi bathakazelele uhlelo lwengcono olukhona lukhona phakathi umbango vele mthungamela ozokuphele lathi labanye abantu abaphetheya ngale ngendaba yomhlaba le elende naleyo ukuthi abantu baqala kube beloku bebuhlungu ngokuthi bebefake izipalela lapha lalapha kanti umnangabo wakwenzileyo okubi ukudeserve ukuthi bebeloku beklinga onto ama-sanctions kuyini akade indaba bengathika besomgaba sehambile asike simsupporteni umnangabo asiboni ubike nalowo ukhuluma ngokuthi ngesikhathi se-inclusive government amakhiwa lana ayesinika imali lapha ngenxa yokuthi babekhangele ukuthi babona kalithi i-MDC yenze kuhle isingenele kurhulumente womanyano basisapotela khonoko kuphela akula nto eyenzakalayo emangalisa ngambala ukuthi yiphi into eyenzekwayo ngesikhathi se-inclusive government aphandle ukuthi kule mali yayibuya ivela ngaphandle
i-inflation uhulumende athi iku-97.85% sikhuluma nje ubithi uthi amafigures aqotho ngakuthi inflation seyadlula ku-500%. Singamphikisa yini nxa sikhangela ngiphe umzekeliso wesinkwa ukuthi sikhwele kumaviki amabili asanda kwedlula saya ku-350 namhla sesikhwelile njalo sesithengiswa nge-$6.
IZimbabwe kayina mali yayo. Inflation le sikhuluma ngayo siyimeza ngani iZimbabwe ngala currency yayo. I-currency yayo iZimbabwe lephepha kumbe ngathi i-bond iphepha i-bond paper yilesilala asinamali eZimbabwe. Imali ikhuluma nge-US dollar le-rand lalandale lokwala sho mali lokwa. Imali into nje esiphambanise inhlelo kuphela engasiyo mali esingeke sikhulume ngayo.
Umnumzana Believe Gawule lilonga lezano PF lapho ke limuzwe ixoxa icingweni lontungamile inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje uhlelo lapho isiphatha khona indaba zabeZimbabwe asebehlala emazweni olwe diaspora forum siphatha udaba lukahulumende oseqhatshe inkampani yemeleya yokumncedisa ukukhankasela kwesulwa kwezijeziso zenotho. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikula labacubungula ukudutshulwa kwendizamtshina yakwele Malaysia eyayithwele abantu phose abangamakhulu amathathu kwele Ukraine ngo-2014 libikwa selifumene ukuthi kulezizalwane zeRussia ezintathu lese-Ukraine esisodwa ezaphatheka kule ingozi. Abanye laba babikwa beyibo abasebenza labadubula indizamtshina yeFlight MH17 ngesikhali semisile. Kuthi ke abasebenzisa ubulembu be-intanethi bamukele ngenjabulo ukulungisiswa kobulembu kwele Ethiopia ngemva kokuvalwa okwensuku ezithile sokube lokuphanjaniswa kwabo ngemitshineni yokwamukela amagagasi. Okweviki yonke izigidi ezedlula izilishumi lanhlanu 15 million zabasebenzisa lobu bulembu bezingenelisi ukusebenzisa okweviki yonke. Abenhlanganiso ezichiniyo zempilo abagoqela abazali abakuhulumende labenhlanganiso ezichiyeneyo bahlangane lamhlanje ngenjongo yokwabelana amacebo ukuthi balwise udubo lomonakalo odalwa imicimbi yabasakhulayo abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties esidumile edolobheni lakoBulawayo. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, imanyane labe Betterment Foundation, iBulawayo City Council, kanye logatsha lukahulumende olwe Youth Arts and Creation. Abantu babuthane eLarge City Hall bebonisana kanye lokunikana amacebo ukuthi bangenza njani ukuthi bavikele intsha ukuthi ingachaphazi impilo ngokunatha utshwala, izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebaningi emcimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties. amavuzu imicimbi eyenziwa ngabasakhulayo nxa izikolo zivalwa lalapho sezizavulwa. Unkosikazi Sinqobile Ndlovu Tematema owenhlanganiso yeJunior Chamber International kobulawayo uthi kuningi osekukhulunywe ngodaba lwemicimbi le.
Sokulezinto eziningi ezikhulunywe about indaba le yamavuzu. So okwenzakale namuhla kuyasincedisa ukuthi sibe le comparative baseline. Xa sesiyenzile i-research sesizabuyela back to izinto eziphume ku-forum lay bese sibona ukuthi kuyafanana yini lezinto esizithole ku-research kumbe umehluko ungaphi. Khathesi ku-forum abantu bakhulumile ama-proposed interventions, but through research yethu sizaphuma maybe lamanye ama-interventions. So sizahlanganisa konke and hopefully sibe lo mbono towards a sustainable solution.
Unkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo we-BUPRA, uthi ukhangelele ukuthi baguqule impilo yabantwana njengabazali kungumlando wabo.
Esikhangelele ukuthi siguqule impilo yabantwana bethu ngoba iveli phakathi kobunzima. Kodwa phakathi kobunzima abantwana ayisibo abalomlando kakhulu. Abahlomlando kakhulu yithi abantu abadala. Yithi esithengisela abantwana ama-drugstone la akhulunywayo. Yithi esinawo izindlu ezihaywayo zisetshenziswa ukuba kube ngamavuzu party. Ubona yona limithi ebengikhuluma ngayo engutsheni. Iphuma labantu abadala engutsheni bazoyithengisa beyithengiselani abantwana. La ma-drugstone la athengiswa ngabantu abadala. Sithanda imali kakhulu. Uhlupho lwethu esilalo yikuthi sithanda imali, asilandlela, asibekezeleli indlela yokwenza imali ngendlela eziqondileyo. Yithi abadala esingenzi kuhle. Wonke umuntu omdala ngendaba yama-drugs lamavuzu parties is to blame ngoba asizange sime eqinisweni ebantwaneni bethu. Ngithanda indaba ngoba isowana.
Unkosikazi Chabalala uqhubeke wathi amapholisa lawo akancedi lutho ngoba efumbathiswa lapho kuthe kwadingakala ukuthi abophe abaqoqa imicimbi.
Okunye futhi okwenzakalayo kakhulu ngamapolisa, umthetho kawukho, amapolisa agangi la corrupt, ayathengwa ngezimali, babotshwa abantwana, umama yena lowo umahadebe adize, uyadizela nje, adize ukhangele, so uyangeke uhawule wena usiphi uyabanjwa. Baphiwa ukudla abantu, amapolisa awenzi kahle ngoba yibo esibathembileyo ukuthi bo abangacontrola, abangavala konke lokhu ngoba yibo phela ababamba umthetho. Nginje ngaze ngimama lo ngimbone ngimbambe ngimchaye ngimthini yime ngicela ngapi ngiseche njoba sicho kathe suthisa saphilo suthi ye 10,000 US yisenda brothers lafanele ukuthi isenda lo what ngoba sakhuluma ukuthi umama lo uthenga sama drugs endiyathengisa ulokho ekhona ehlala khonapho ewathengisa kathuthanga izakhamizi zazimtshelile zatshela lo mthetho ukuthi umahadebe kasuka edinga indawo kwenye indawo sithe sifena amapolisa athi asozasuka.
Umbalisi obekulumhlangano umnumzana Mlungisi Ncube uthi sekunzima ukuthi labo benze umsebenzi wabo ngomthetho osukhona.
Challenge esikhona these days ukuthi singathi thina umthetho kawusavumi ukuthi senze kuhle umsebenzi wethu ngoba uchayo usavunye. Ungazama ukukhuluma lo mntwana umkhuza the next thing uyakureporta emapholiseni ukuthi sengichayiwe sengithethisiwe. And the unique challenge ekhona ukuthi abazali angazi ngithi umbe abasengabazali bakudala ukuthi sebenakekele abantu abakuthi umntwana engaze be le problem efuna ukuthi sikhulumisane kwese sikhathi babiza ukuthi babuye lizokhuluma bathi ababuye kuyathiwa adilani lakho khona ngapho. So at the end asisakwanisa ukuthi sikhulume sibonisane ukuthi abantwana singabenza njani. So yikho sesihlangana nama-problems ani abantwana sebesilahlekile njengamateacher singazi umbe abadala lokhu.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukukhathazeka kakhulu ngalokho okwenziwa yintsha ukuthi bazidlalisela ikusasa yabo eqakathekileyo ngokusebenzisa izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebancinyane ukuthi basengozini yokubanjwa imikhuhlane eminingi. Bakhalaze kakhulu ngokuthi umthetho kumele udlale indima yawo ngokuqondileyo ukuze basindise impilo yentsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Sesifike emaphetheleni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo namhlanje.
abenhlanganiso ezehlukeneyo labenhlangothi ezijeneyo zempilo abagoqela abazali labakahulumende labenhlanganiso ezijeneyo bebethe gwaqa lamhlanje ngenjongo yokwabelana amacebo okuthi balwise njani udubo lokumonakalo odalwa yimicimbi yamavuzu. Silugqiba-ke lapha ohlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesayo, Prophet Jeremiah. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.